kwezemaphandleni namhla sisemakorokoro eMangwe okulabantu bafuna kubotshwe isakhamuzi okuthiwa sadlwengula abantwana labazukulu okwenza umkakhe afulathele umuzi ayehlala kweleBotswana. Indoda le uNdlovu uke wabotshwa wahlala entolongweni okweminyaka emibili. Izakhamizi zithi uqhubekela phambili edlwengula abazukulu njalo ukhuthaza ubukhohlakali obumangalisayo esigabeni lesi. Sehlulekile ukukhuluma loNdlovu lamapholisa ngodaba lolu. Omunye wabantwana bakaNdlovu usanda kubotshelwa ukudlwengula isihlobo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lonkosikazi Tabitha Mtobi Moyo Ndlovu. Wabalekela umuzi wakhe wayahlala kweleBotswana.
Kwathi ngo-2007 ubaba uNdlovu sedlungula umntwana. Ngoba sekuyisisu sizabantu esithi umntwana lolu isisu. So umntana ngathi sengibizathi isisu umntana yalo. So abekhaya sikhona okungcono umntana loyo simhambise enkambeni khona ezayakhuluma ukuthi umithi sombani. So zase sithatha umntana lona sihamba la ekhalanyoni lo bhuti wami. Umntwana sesifika khe sikhuluma ukuthi umithiswe nguNdlovu. Bamvaleni abona esitokisini wahlala siyo esitokisini wasuka weplumpt kaze wayaphenduka. So abakibo kandoda mina bakhona sasengasatshayisani kuhle besithi khona mbophisa umntanabo. Wasebotsha kaze sesedlongula umzukulu umntana nomntanami onkazana lo mdala ongaso wakhe. Ugogo amezethi yebotha sibili ehlale edile 2 years yekutrayeli. Idlwengula umntana loyo le 9 years. Bayakwazi usubhuka kula nto bangaziyo la mapholisa bayakwazi bangumuntu ohlale khona ngale ekhalanyoni.
Unkosikazi Ndlovu uthi
ngaya kubhuti wami lwagwele ngayacela wangithathisa ipassport. Ngabuya le passport abangabuya ngikotopiza amapesijobe ukuthi ngidinga imali yokucrosa lapha nebhodi ematile ude ukuthi ngise ngapha ngizozamela abantu abami. Yinto engisusekhaya nje kuthiwa balavele sasesicabano ukunokunzima khona. Kuya phambili sibili lami ngiyezwa sibili ema-WhatsAppini lapha ukuthi hhayi abantu bami sebebona emzini yabantu. Kodwa baba lo wathi ngesikhathi khona beku-trial for 2 years abantu abami babengaphumi babengangeni emzini yabantu. Umntana lo ka-2006 wayengumntwana esikolo, umntana nami engajoji, engumntana sibili, kodwa lo mntana sibili lomthetho. Kwathi nje ngokuphuma kukayise nje behlala laba bantwana babethiwa, abantwana bahle bavuka ubhofu. Behamba sebetshontshe emzini yabantu besithi bathunywe nguyise. Khathi esenze zokuthi awurepile. Into endabulile sibili yafika yamphinde ezilile sibili umkhuhlane wenhliziyo. Ngumntana lo kuthi osedlongula umntu kayise emdala. Hayi. Ngathi ngizwa sifithi ngahle ngadabuka sikuku ngase ngazitshela ngathi khona ufile ungcono kulami ngoba zonke izidlingo zizangaphezu mina kwami lokuthi ngawonani emhlabeni nangikwazi. Izwisa ubuhlungu sebento yomntana lo vule engafuna ukukhuluma ngayo. Izwisa ubuhlungu njengomntanami ukuthi hhayi ukuthi umuntu yena yeke lokhu efundisela abantwana into eziphuma endleleni phezu kwalokho sithatha umntana besiyagadela entilongweni. Udabula lufuza abantu beliphakamele sibili lube sezandleni zomthetho. Abantu bemthetho besebenzisa umthetho akuthi kusebenzi ubungani phezu komuntu ezinto ezimbi kangaka. Umntana lona ngowami ngamzwela ubuhlungu kathe sesesiyenkatelwe entolongweni ngingakayiso ophuma endleleni wayefuza ubaba loyijeziso kathele wakubona kukhonoka kukho.
Uyakhala lo mnumzana Frank Ndlovu umne wabo kaNdlovu.
Ngicela amandla ukuthi nandingcedise abantu beZimbabwe ngoba lo mfana uqale 92 esabamba abafana. Kuthi okusabhekele lothi uloke ebamba abafana wazowathatha umfazi. Uthe esethethe umfazi ngayibona abantwana bekhula waqala wazalisa umntanakhe we-firstborn womntwana. Abantwana lokhu emphindelela ngokuya walandelisa owakhe owesi-2. Indaba le yalokhu isiye emaphoyiseni elokhu umfana ebanje phuma. Kwakhanya ukuthi umfana usefundise manje nabantwana ukuthi bevule izindlu zabantu betshontshe nokuthi usefundise abantwana ukuthi berepe abanye abantwana. Sicela ukuthi umthetho ungenele kakhulu. Induna yethu lapha nguwobhoto besicela ukuthi lisisize impela lapho undodalo kasafunakala esigabeni.
Sixoxe njalo lonkosikazi Ontibile Ndlovu Phuthi, ukansila wesigaba lesi.
Wadlengula umntanakhe wakuqala wamzalisa umntwana, waphinde wesibili wamzalisa umntwana, waphinde wathi kubona labo abantwana abazalisileyo wabamba futhi umzukulu wakhe ongu-grade 2 wabotshwa. Uthe ebotshiwe zukuzuku sambone sephandle, uyawona imakhorokhoro yonke, uhambe yiwona izinto zabantu engena ezindlini, thatha lokhona lalokhana konke akula nto elungileyo emakhorokhoro. Kodwa kukhona yikuthi kakaze simbone ingalo yomthetho imqinisela umthetho njengabo bonke abantu abawonayo. Abantwana labo sebesenza khonoku akade ekwenza, sebe umntwana wakhe usereph omunye umntwana. Okubuhlungu yikuthi umntwana mncane nguyosevalelwe ejele, yena engumuntu omdala onguyofundisa laba abantwana ulokhu ezihambahambela phandle. Sicela uncedo kakhulu ukuthi abantu bilisisize ngalo baba. Malingasibambela yena nje awuze umthetho ukuthi uqhuba ngayiphi indlela, ngoba asisakhululekanga emakhorokhoro. Abantu abethu sesesaba ukubathuma, sile irrigation evuliweyo, abantu abethu abangamankazana sesesaba ukubathuma. Sokuhamba thina zalukazi engadini ukuyasebenza, sesaba ukuthuma abantwana, sesaba yena labantu abakhe. Umama wabantwana sowazathatha abantwana wababalekisa, abanye wabasa eButswana, laye wabaleka since from 2017 engekho ekhaya, ebalekisa abantwana ukuthi basenkingeni nganalowo baba. So thina esikucelayo nje ukuthi lisincedise kuyenalowo baba, ingalo yomthetho imvalele njengokuba sike saba lawo mpela. Sazama ngazo zonke indlela, izakhamizi zazama ngazo zonke indlela ukuthi bayembophisa kubaba uChief uHobhodo, kodwa ekubotshiseni kwakhe kuChief akuzanga kwaba le action ethathwayo. Kwathi kugcina sazwa uba besithi ubaba uChief esithi akula muntu oxotshwayo esigabeni, akula muntu oxotshwayo esigabeni, yena kambone ele cala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Alpheus Ndlovu odabuka emakorokoro.
Usebotshwe kanengi lo muntu, kanengi elokhu ebuya. Siyacela ukuthi umthetho udlale indima yawo. Siyiwadi 17 before sithatha umthetho ezandleni zethu. Sicela ukuthi kulungiswe khonoko, lisincedise khonapho lo muntu ahambe futhi angathuthiswa kutoya kwesinye isigaba. Indawo emfanele yijele.
Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu lenduna uHobhodo kanye labosobhuku. Okwamanje izakhamizi zixoxisana ngokumele ziwenze ngokushesha ebulenjini bokuxhumana obe WhatsApp. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.